njengoba kade singani sisasendile kancane for i-festive season ikhefulo naleli esikhangelane zalo. But sithanda futhi nokujabula ngoba ukhanya inkosi sisikhumbulile. Izulu selisina kunje kathethe ngivela eHarare, umgwaqo wonke lolizulu, izulu lisuke kubavele leli lizulu. Ngenthemba kathethe lokho lisina, kuyinto engasincedisa ke ukuthi siphume kulolu dubo sikefikile. Yindaba sibile sikhangeleyo futhi yamadlelaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2-3 weeks, amaviki amabili amathathu aphelileyo. Sathumeza ke ukuthi hhayi, sicela ukuthumeza ke umeya wethu, utankek wethu, u-director we-engineering, ama-committee chairperson we-future water, committee chairperson we-engineering, ukuthi beyebona ama-ministers amakhadi. Ubaba uMthuli, uminister we-local government, ubaba uChikando, lo minister we-land and water, ukuthi bexoxisa nabo ngoba into esifuna ngeyokuthi kudeclare ukuthi idolobhu lakoBulawayo is a water crisis city, ukuze kusivulele ama-potential partners abangafuna ukuthi bepartner nathi bezosincedisa-ke ngendoda ngedolobhu likamani. Nizakhangela ukuthi izikotsho zethu ezise-open forest zase-rochesta esithi ngama-high yielding boroughs ethu, amaningi akhona kasebenzi kasekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi kani-arele esinike zona kudala. Uzathola ukuthi omagogwe nezindo ezanabo zazinaga vele from i-aquifer engamanzi okumagoze nalawa. So sibathumile, I'm sure after ikhefulo naleli bavuya khonale-ke ukuthi behlangana nabakhokheli be-government. Into esiyikhalula yena leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu letilidiswe i-water crisis sibe ne-funding, direct funding ezancedisa-ke udubo esilalo koBulawayo.
Izulu uyatsho ukuthi linile, angenile yini amanzi emadamu?
Yeah, ukuthi kathethe asika kutholi-ke from umanjinina wethu. Ngizaphasa ngingaxoxisani naye-ke enike-ke ama-citizens ngoba is a very cooperative land. Yathi siyazisa lezakhamizi ukuthi amadamu ethu asamekanje, kodwa kukhona okuke kwathempela khona-ke. Emsebenzi ukuthi sibe lombiko ukuthi behamba besiyahlola khona le madamu sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula?
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwane, ngoba singakhangela ukuthi sinomthetho vele othi i-Water Act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi nikhule ziphala zakho zamanzi unganathi zonke zawami, ngoba le nihlele ukuthi zemizili ngamanga ngo-2024 uyabhantshi bevule ngesiphala ngesiya yona ingamanga ngo-2025 iyavula isiphala ngesiya. So sinohlelo a-plan until 2027 okuthi nxa amadamu ethu lokhu esijesile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zakoBulawayo amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sithi sikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingakalokhu i-persista injengendlela ehamba ngayo government must come in. Sibonile kubaba uMthuli Ncube eyenza i-national budget about i-water efaka 6 million izulu likhulu kangaka, which is not even enough for even i-funding yedolobhu lakoBulawayo ukuthi sisolve our water problem.